inyumo esihle ngoba kwakusuke kwaganga ojulayi into ababesuke bayenza yayinguganga kodwa engingakwaziyo ukuthi phela singajabula kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthi abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into yemonopoli yona leyo bayiscrapa bona so kathi sesekukuhle ukuthi sekule-court judgment but singathi sekulensuku vele izimota ezinye zithoke ngibona ngazathi lawo i-court ngazange sithi yenze into enhle ngoba ama-court isikhathi esiningi akhange kuthi i-politics ithile ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwe wona la ama-applications ngathatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision
amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke
amaningi abesephumile kozukho ngezizathu eziningi kube kuthiwa bebephuza ukubhadala bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalanga njalo bebhadalwa ngebhondi laloba abantu kwesinye isikhathi baye bebhadala ngeforex so vele ungakukhanyela kwinto kwangikhona bekungalani ngoba umuntu umelemota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali umuntu ongalamota daily making change into yangikhona vele bekungenzi ngqondo
udubo lwezimota sike sabona ikakhulu koBulawayo ngesikhathi kusasebenza izuqo yodwa izimota ezithwala abantu besezisilela kathesi sokunjani
izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngoba ungakhangela emalokishini amane kuzinto bekuthiwa kungashaya u-sixi ukuze ukuthi imota zinjani sixi kusiyashaya u-seven ziyabe seziphela la makhombi ngoba amaningi athi ephuma kuzugaka ubhuti baphuza ukuthandisa ukuthi laloba abafana bona laba kwesinye isikhathi bechaja amadola umaso kwintambama kodwa atleast liyake liyashuwat ukuthi i-transport ikhona ngesikhathi sikazumko kwamanye amalokithi bebephangise ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqeda abathayisa emsebenzini leli
uhulumende ubekhalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uzulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi kusayenzeka yini lokho
uhulumende lawowindi liyafanana konke kuhlukuluza abantu so akunandlela uhulumende angazibona ngani ngono ekudisendini abantu uhulumende wezimbabwe lawowindi singathi balebhezi efana nayo owindi azibetshintshi indlela abanakana ngayo uhulumende wezane ngasozetshintshi indlela anakana ngayo liyafanana.